Ingcweti kwezomnotho abaphikisa uhulumende kaMnangagwa labanye abazimele bodwa bathi bayakusekela okwethulwe yinhlanganiso ye-International Monetary Fund ethi uhlupho lolu lungenqatshelwa ngokutholakala kwemali kwamanye amazwe kumbe kwinhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso ye-IMF yethule umbiko lo ngeviki ephelileyo isanda kuhlolisisa umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kohlelo lwe-Article 4 Consultation eZimbabwe. Omunye wabasekela okwethulwe yi-IMF ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Sake sakutho ukuthi ama policy inconsistencies lawa ukuthi asilandeli imithetho yethu njalo ukubuya kwezimdola ngendlela elibuye ngalo kuzabanga i-inflation. Khathesi sibona ukuthi iZimbabwe dollar lokhu iluza amandla, lokho kuzenza ukuthi abantu basweli confidence ku-government.
Ukutshela uthi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso ye-IMF.
Bayakubona ukuthi uhulumende kakho serious ngokubuyisa ama-reforms azaletha inguquko lapha ku-economy. Uhulumende uzama nje ukuwenza ama-reforms kodwa hathi ngenhliziyo yonke.
Umnumzana Mnashe Mthuta unobhala jikelele weziphathelene lezabasakhulayo kubandla lezanu-PF kobulawayo uthi ziningi izizathu ezibangele ukungathuthukiswa kahle komnotho welizwe leZimbabwe.
Kuhle ukuthi sisinanzelele ngenxa yokuthi i-IMF ngabantu ababona ngezomnotho ezamazwe achiyechiyeneyo. Endi lapha abakurelease konke siyakuthatha sikuthakazelela njalo, kodwa kumele sinanzelele ukuthi iZimbabwe ithe ukungena kwayo ngo-2017 ngenxa yokungena kwaComrade Emmerson Mnangagwa ifike kulezinto ebeziphambanisekile kumkhonomi weZimbabwe for 17 years. Obviously awungeke wafika entweni ephambanyiswe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days, kumele kuthathe isikhathi. Sesinanzelele futhi njalo la i-IMF yakubona ukuthi kuningi ama-reforms, le agenda yama-reforms osokwenzakele. Sesibonile ukuthi kule new currency ekhona, sinanzelela njalo ukuthi even ama-deficits ethu ade sabona i-overspending ade siyibona senzwa i-government, so kuyinto yakudala. So asingeke sakhuluma sithi maybe phambili kumnyama, hayi kulokukhanya.
Umthuta uthi okunye okubhidliza umnotho welizwe yindlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi esivimba ukuna kwezulu.
Kodwa singakukhangela sibili ngamehlo abona inombolo eze economy, siyananzelela ukuthi hayi kunengi osokutshintshiwe, kunengi osokwenzakala, and siyafisa kakhulu ukuthi nxa sisiya phambili sibone inguquko isenzakala elizweni.
Kodwa abasekela ibandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi ukugugudeka komnotho kubangwa libandla leZANU-PF elehluleka ukubusa ngemfanelo. Unobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uPasho Raphael Sibanda uthi isimo esibi somnotho eZimbabwe silakho ukwenza abantu bahlamukele uhulumende kaMnangagwa.
Abantu vele eZimbabwe kudala safa, so okungasikufa yikwini? Ngoba sinje sifa sihlamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula amanzi, kunzima vele. Isimo lesi senza abantu balungela iloba yini ongathi kwenzakale, ngoba abantu batshona emalayinini yamabhasi, emalayinini efuel, emalayinini empupu, belele bengadlanga, bengela amanzi, bengela amagetsi. So khonokho ngokwakho nje kuhle kutshengisa ukuthi hayi abantu sebelungela ukuthi ilizwe lithathwe.
Umnumzana Henry Ruzitso okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi bamankampani amakhulu e-Confederation of Zimbabwe Industries usanda kutshela amalunga womanyano we-Political Actors Dialogue ukuthi uhulumende kumele alungisise ukuphicana kwemithetho ahlezi eyethula ekhanya iphazamisa ukuthuthuka komnotho.
Foreign exchange market needs to be more stable with a smart way of allocating its foreign exchange.
Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imali yakwamanye amazwe, kusetshenziswa indlela ezilokuhlakanipha ukwenza lokho. Intengo yempahla layo kumele izinze, kuqhutshwe imisebenzi uqobo ethuthukisa umnotho. Amandla kagetsi wona aqakathekile, kumele atholakale. Inani labaqhatshwayo lapha kumakampani lalo likhanse. Sikwenza njani lokho? Ngendlela yokuxoxisana, ngendlela yokubeka amakhanda ndawonye. Kudinga ukuphatheka komuntu wonke ukuze kufezeke lokho.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Joel Nyoni uthi uhulumende ulakho ukulungisa okwethulwe yinhlanganiso ye-IMF nxa ezimisele ukuguqula isimo somnotho.
Khathesi ku-announciwe like last week ukuthi lama-garages azathengisa ifuel nge-foreign currency. Bangathengisa nge-foreign currency, laba abanye-ke labo vele ama-chances ahayi ukuthi labo bazathengisa nge-foreign currency, or loba bengasathengisa nge-foreign currency, sizathola ukuthi ama-garages lawo azahlala wona engela fuel, azaba asele fuel ilawo avunyelwe ukuthi athengise foreign currency. Then because lawa le foreign currency athengisa foreign currency wo water le fuel. Abathenga khona ngani? Kuzaba yenza ukuthi ama services lamagoods aba offer laba kwezi kuhambisana le foreign currency.
Unyoni uthi kumele uhulumende alungise udaba lokuthengiswa kwemali emikambo yezemali okuphazamisa ukuvuselela amabhizimusi.
Esibathi ngosiphathileni laba abatshintsha imali uthola wonke umuntu upho kutshintsha imali ezitradini. Lokhu kwenza ivalue yethu yemali nxa ilokhu isiwa against imali ye-America or any mali yangaphandle. Kwenza izinto lapha elizweni lethu zidure, into zibe nzima zisiya phambili. Kanti vele bona imali yakhona abayitshintsha ezitradini bayiphiwa ngubani?
Umnangagwa lo bona ngokusetshenziswa kwemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube bathi abantu kumele babekezele ngoba bayazama ukuvuselela umnotho wakule Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.